Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngaphaswa kuhulumento omutsha akulamehluko kangako ngoba thina esibhala amaphepha lokhu ezingane siyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli owayevula khona i-exhibition wabesalisa ukuthi sihambe lapho esijayele ukuma khona njengabantu abathapha indaba.
Intatheli zendaba seZimbabwe zikhala ngokuthi kunenge okumele kuguqulwe andubana zisebenzi ezikhululekile elizweni ngaphambini kokunanza ilanga lokuphakathekisa umsebenzi wazo ele World Press Freedom Day kusasa.
Injongo yethu yakuqala ukuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma political parties achene sivumelane njengabomama ukuthi siza kuya register ukuvota. Sasizivumelane ukuthi simele sibe lamanumbers amangaki abomama.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene namhlanje ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane ngokwabo. Inhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esezihlala eBrithani eDumi International Aid ibe lomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. IZimbabwe ikhangele ukunanza ilanga lokuqakathekisa ukusebenza kwentatheli zendaba zikhululekile ele World Press Freedom Day. Lanxa zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile ngoba imigoqo echiwe ngumbuso wayizolo ilokhu ikhona embusweni omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kusasa umhlaba jikelele unanza ilanga le World Press Freedom Day kodwa eZimbabwe intatheli izindaba lokhu zikhonona ngokuhlukuluzwa ukubotshwa ukuvinjwa ukungena kweminye imihlangano ukusebenza ngaphansi kwemithetho eloncindezelo kanye lokuvinjwa kwamankampani afuna ukuqala ibhizimusi lokwethulwa kwezindaba eZimbabwe. Unkosikazi Fortune Moyo, intatheli izindaba esebenzela kobulawayo, uthe ukuhlukuluzwa lokhu kukhona ngaphansi kombuso kaMnangagwa ngoba bahlangane lakho ngelanga evula umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana we-ZITF.
Ngaphaswa kuhulumento omutsha akulamehluko kangako ngoba thina esibhala amaphepha lokhu ezingane siyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli owayevula khona i-exhibition wabesalisa ukuthi sihambe lapho esijayele ukuma khona njengabantu abathapha indaba sasivinjezelwa.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition iyamsola uhulumende kaMnangagwa ethi kahlukananga lombuso kaMgabe ngoba kuviki edlule kulantatheli izindaba ezibotshiweyo. Umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition uMnumzana Thulani Mswelanto uyagcizelela kulokho.
Benisakhangela lama-development ayenzakala ngonozema. Yamizenzi iku yabona uMnangagwa esiba ngu-president sibona ukuthi bake kwabale shutdown e-media space but lento looking at internet because ungasila asisebenzele for ama-ordinary citizens the news abantu bekuthukethe ama-alternative voice but lento because i-ACP warning kuma-media houses but lento ama-privately owned media.
Lonyaka indikimba yokunanza iWorld Press Freedom Day ithi Keeping Power in Check, Media Justice and the Rule of Law. Iningi lentatheli izindaba lisebenza nzima, abanye sebaxotshwa lemisebenzi, njalo lohulumende lokhe esengeza imigoqo emithethweni yokusebenza kwazo. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, umcebisi omkhulu kamongameli Emmerson Mnangagwa uAmbassador Christopher Mtsanga uthi lanxa ekholwa ukuthi kumele intatheli izindaba zisebenze sikhululekile zingahlukunyezwa lazo kumele zilwele inguquko kwezemthetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umtsanga uveze njalo ukuba umongameli Mnangagwa uhlezi esitsho ukuba ufuna luqhutshwe ngendlela ukhetho lwalonyaka lube ngolwamukelwa nguye wonke umuntu, njalo ezimisele ukubona uhlangothi lwabathapha izindaba lusebenza lukhululekile. Utsho la mazwi esethula umbiko wakhe phezu kwezokuguqulwa kwemithetho elawula ezokuthapha izindaba elizweni. Ube ngumhlonitshwa emhlanganweni wokudla kwekuseni owenzelwe eholide.
Yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene lamuhla ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Conventions bekhuthazana ukuthi bavotelane kukhetho oluzayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abesifazana laba bebevela emabandleni agoqela ele-PDP, ele-NPP, amacele awe-MDCT akhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa lamanye. Inkokheli yesifazana yamabandla lawa egoqela unkosazana Khuphe, unkosikazi Priscilla Misi Hayirambwe Mushonga, unkosikazi Joyce Mujuru kanye lonkosikazi Lucia Mativenga bebekhona kulomhlangano bekhuluma ngempi ababhekane lazo emabandleni ezombusazwe njengabomama. Unkosikazi Misi Hayirambwe Mushonga uthe umhlangano bawenza ngenjongo yokukhuthazana njengabomama ukuthi babhalisele ukuvota, njalo kwakukhangelelwe ukubhalisa omama abangaba yizigidi ezimbili, kodwa khathesi bayajabula ngoba inani lelo selifike phose izigidi ezintathu.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma-political parties achene anje sivumelane njengabomama ukuthi siza kuyaregister ukuvota. Sathi sivumelane ukuthi simele sibe lama-numbers amangaki abomama. Sathi khona simele sifike 2 million. Kodwa sithe sikhangela kathe sabona sesifikise 2.8 billion. Kutshengisa ukuthi khona sibe labomama abaningi ukwedlula lokho esasikucabanga.
UMakhuphe laye uthi uyajabula ngaleli nani ethi kumele omama bakhuthalele ukuyavotela abanye omama ukuze kube lenguquko elizweni. Lucia Mativenga uthe omama njengoba sebebhalisele ukuvota ngobuningi sokumele balwise ukuthi bavote ngobuningi. Umele ibandla le-MDCT ekhokhelwa nguChamisa uNkosikazi Phyllis Ndlovu wehlulekile ukukhuluma ngenxa yokuvinjwa ngabantu abaqale ukuhlabelela bethi into yenzayo siyayizonda, kodwa uxoxe le-Studio 7 eceleni ethi ulokudana kakhulu ngesehlakalo lesi ngoba ethi kusobala kuye ukuthi bekuhlelwe ukuthi engakhulumi.
Lapha bengifuna ukuthi ngizokhuluma on behalf of women party yami ku-MDC emelwe ngubabuthanda uThamisa. Yikho bengulandile. Angizange bekwazi ukuthi kulento eziningi ezi-organized like that. Lokhu kuyakhanya ukuthi into ezi-organized ngoba bahle babambona ukuthi ngikhona ku-platform ekababuthamisa. That's why they did that. Basukuma bahlabela into eyenzayo siyayizonda. Mina I didn't know ngoba ngathi ngibuye ngiphethe ipaper ele message yabo mama.
Obemele inhlanganiso ye this constitution uNkosikazi Abigail Mupambi usele omama abavimbe owe MDCT ethi kutshengisa ukuthi kusese lomsebenzi ukuze umkhuba wokuzwana ube khona kuZulu.
Lathi siyakhuthaza omama into yena leyenzakale ethi yenzakala kobulawayo siyayibongela, siyayikhuthaza ngoba iyayenza ukuthi abantu babambane ikakhulu njengabomama singakhangela ukuthi kathe sigijimisa 50-50 naleyo iyenzakala kuphela masi le-tolerance kodwa ke sisuke saba lokudana khona kuyana ukuthi umama omela i-MDCT ekhokhelwa ngobaba uChamisa kuyehlulile ukuthi akhulume.
Osakhulayo obemele i-Young Women's Alliance uNkosazana Sikhanyele Moyo uthe njengabomama abasakhulayo balesifiso sokulandela lapho okunyathele khona abesifazana abezinkokheli okwamanje ethi yikho okubapha idlabuzane lokulela amalungelo abo ukuthi benelise ukungena kwezombusazwe kungelabandlululo.
Sesibonile ukuhlukuluzwa kakhulu kwabomama bakhona and inkinga ekhona esesiyibonile ukuthi yi-patriarchy. So we are behind omama abaku-politics sisithi thina asisupporti ama-political parties abasuka kiwo kodwa sisupporta ukuthi bangabesifazana njalo basivulela indlela thina ezokuthi mase sithi we are taking those leadership positions senelise ngoba bathe bekhiphile imigomo ekhona for thina omama osisi abancane nabomama abancane abafuna ukuhamba indlela abahambe ngazo bona.
Umhlangano lo owenzelwe eStratford Hall kobulawayo ungenwe ngabesifazane abangaba phose inkulungwane elengxenye bengaba amabandla ezombusazwe athiyeneyo emizameni yokukhuthazana ukuqinisana lokusekelana kulabo abalesifiso sok ncintisa kwezombusazwe ezikhundleni zobukhokheli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Asizweni intatheli izindaba yethu uMaPeter Ntambe esethulela udaba ngombukiso omkhulu wabakumsebenzi we-art oweHarare Festival of the Arts osaqhutshwa eHarare.
Lo mbukiso osungule izolo ungene kusimo saphezulu lamhlanje uzulu ejabuliswa ngokuthiyeneyo ukugoqela umculo lemigido ethiyeneyo. Abalungisa okutshiyeneyo bathola ithuba lokubukisa kulumbukiso lonyaka. Abanye bakhethe ukutshengisa ngaphandle nje kwalindawo. Umnumzana Abuti Sakala uthi uvela eGweru.
Sets for decoration, sandals, necklaces, bangles, which are traditional.
Nilungisa izitulo lamathebo akhona kunye lamacifu esintu. Angilungisanga ukuthengisela ku-Haifa ngenxa yokusilela kwemali. Ngakhetha ukuthengisela phandle. Ngivela eGweru ngingazi kuzathengwa yini kumbe hatshi.
Osakhulayo uthi ndayijunguka nguwa ohlala eHarare uthi sedesikhathi ephatheke emsebenzini we-athi ehlala khonapha eHarare ethi kodwa ngenelise ukungena phakathi ebukisa ekhetha ukuthengisa nje ephandle.
Showing necklace, African necklace and sandals and vinyl bags. These ones are records.
Ina nilungisa izikwama ngisebenzisa ama record njengalesi sile record likamaphumo likamtukuthi ngibambanisa ngentambo. Nilungisa njalo lama sandals. Imali angilayo yokubukisa phakathi lapha ku-Haifa.
Singa kakati nje ingo tuko yetu, ama polisi kansili ase afige setu selaba tengisayo labo, ogu chengisa ubunzi maaba pegana labo. Iaifa, ile mizado yenza yunga panze yegwe nkunde enkulu yayo, ogu fana adagu First Street kunge lamba talo. Unko siga zigu sisuwe mzeche, woka chaadweze mpila gato uti, lonyaga, wapatisa uzulu, gusifo so pepa kunge lamba talo.
Kwenza yonamplanje uchi siya screena kumbesucho uchi siya sola umkuta nawe TB singa sisukuto lile sukuto lile uletu wana lile TB sisi sukuto lise good treatment kunapo kunapo yiko esi wenza yonamplanje njano sipa information kumbesichi ulo azmaila na le TB gulaba abanye lalo az olo inendeyo ukwenze luguchi labo wepacheke shuelu eni kweze tvenge neve teste
oote kukatekile uwa imoli zibuye uzo sholo ngubagunge lambatalo kusugila lamplanje kusiyafika kumpela sonto
siyanxusa uzulu wonke ukuthi buyanyini ngobunengi lingathi abantwana ngoba sesikubonile kathi sesukulandelela ukuthi abantwana abajelanga kulethwa kuhlelo ze TB sina abadala sabe sicabanga ukuthi umntwana angeke ebe le TB but sesikubonile ukuthi i TB ikhona ebantwaneni so asibuye indaba singabathi abantwana nxa sifuya ku program la le khathesi nje izikolo zivaliwe asibuye indaba kwathesi te singapi sikuse Haifa ku First Street
abesikolo somelwe emelike Zimbabwe baphatheke embukisweni walonyaka beqinisa umkhankaso wokusabalalisa ulwazi ngokuvikela kokuthelelwana kwegciwane lengculaza ele-HIV kutshe lokuqakatheka kokusoka besebenzisa imidlalo yokulungisa lo mculo. I-Haifa umdlalo omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka ugoqela abakumsebenzi we-arthi ezemidlalo yokulungisa yamadrama ezomculo ezomgido lokubukisa-ke okulungiswayo okubazwayo ngamatshe amalembu alungiswayo ngezandla izithombe lokunye. Lo mdlalo wenziwa okwamalanga ayisithupha. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Live Talk lamuhla uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngokutshiswa kwezimoto kwele South Africa ngolwesibili ebezitshayelwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilitane encedisa kwezempilakahle ibizwa ngokuthi yiDumi International Aid ibambisane labodokotela beZimbabwe abasebenzela eNgilandi ukuba lomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo kobulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuEzra Chisasanda weStudio 7 eseConventry.
Umcimbi lo wenzelwe kwenye ihotela edolobheni laseCoventry eBrithani njalo abantu babuye ngobuningi ukuzoxhasana labenhlanganiso yeDumi International Aid. Umnumzana Dumi Moyo ngumqondisi wayo.
Sivele thuba elihle kakhulu ukuhlangana lamadokotela labomongikazi beZimbabwe ngeSaturday networking sizama ukufundraisela i-B6 empilo bekuyisikhathi esihle. Sibongile amaZimbabweans ukuthi bahlangene kwaba mnandi kakhulu.
Kusenjalo amadokotela labomongikazi baseZimbabwe abahlala eBrithani bakhulume babonisana kulo mcimbi ukuthi bangasiza njani uvuselela ezempilakahle kuzibhedlela zeZimbabwe. Omnumzana Moyo uchaza ngomsebenzi asebekhangelane lawo.
Kakhulu esiplana ukukwenza leso sikuvumelane lamadokotela ukuthi siza ngizakuya ngiyebonana la lohulumende labezomthetho sibone ukuthi phezu kokulungiswa kwalamawodi kule particularly kuyona le esizama ukuyilungisa kuyini okunye singakwenza ngoba singazi sirenovate kube kuhle kungela imithi kungela abancedisi bokwelapha akusoze kuncede.
Omunye obekhona kulomcimbi ngunkosazana Sithule Juma.
Hayi sihambile lapha sizose khona. Kube kuhle kakhulu, kube very successful. Sibonga odokotela, sibonga labantu ababuyile kuzosupporta. Kube umsebenzi omuhle kakhulu. yinto enhle ukuthi sihlale sibambene njengesigaba seMathabeleland sihambelana entweni ezinhle ezinjengalezi.
Umgcinisihlalo weMathabeleland Development Initiative uMnumzana Freeman Ncube laye ubemenyiwe.
Benginxusiwe emcimbini kaDumi njengomkhokheli wabomama beqoka izindlovukazi. Ngifike lapho ngakhuluma labanye abantu sincedisa ukuqoqanisa imali yama-projects akhe uDumi. Yikho esikwenzayo njengabantu beMathabeleland ukuthi sibambane, sisizane, sizame ukuncedisana kungqubela phambili yezigaba zakithi. I-fundraising yakhe ihambe kuhle kakhulu, ngiyabonga kaZulu.
Izibhedlela zeZimbabwe eziningi sezigugile, ezinye azilamthina yokwelapha njalo lamadokotela amalutshwana, kukanti le mithi ayitholakali. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezifana neDumi International Aid yizo ezingaqeda lolu duko ngokusebenzela ekhaya ngoba uhulumende enganakile. Imele iStudio 7 eCoventry, iKaunamo Ezra Jesus Banda.
Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi ukhetho lokudinga abazamela amabandla ezombusazwe kukhetho lwelizwe olwama-primary elections luqakathekile kakhulu njengoba uZulu enikezwa ithuba lokukhetha ozabamela kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansili. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezombusazwe lezi zithi noma ukhetho lwama-primary olwezanu-PF luqhutshwe ngensonto nangomvulo lugcine lusiba nodlakela lolu khetho luqakathekile. UMnumzana Pride Mkhono uthi ukhetho lwama-primary luqakathekile kakhulu kuZulu nakumabandla ezombusazwe kodwa lusuka luphanganiswe ludlakela oluvame ukuba khona.
Elections aqakathekile kakhulu xa sikhangele amabandla ezombangazwe ngoba kulapho kutholakala khona ithuba ngama-members amabandla wonke lawo ukuthi khethe laba ababafuna ukuthi bekhokhele ezigabeni lapho abavela khona. Kodwa singakhangela ukuthi ama-primary elections lawa asuke aphazamiswe zindaba zodlakela lokungazwani njengesibone kuzanu PF njalo le ndaba zokutshontshelana amavotsi lokuthenga abantu lokhu kuyabe kungalunganga kakhulu. Kodwa ama-primary elections ezimele kodwa hatshi ikwenza okuqakathekile kakhulu kudemokrasi yamabandla ezombangazwe.
Omela inhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uMnumzana Njabulo Ncube usola labo abacila uZulu ngokumyenga ngemali okugcina kuphambanisa ukhetho lolu.
Akezinye indlela kungaba kuliqiniso ukuthi bafuna ukuthi bebonakale njengeqembu elidemocratic. Kodwa sikubona ukuthi khona nxa besenza njalo sesithole ukuthi kulamanye ama-candidacy avele abuya alochuku, kulamathothi namasithela. Ngananzelela ukuthi khona abale mali yibo bona abawinayo oshivayo abazakala ukuthi ngomathothi amakhulu labo abefuna ukuthi engene kodwa asakwalisa ukungena ngokuthi khona iCV yakhe ikhushile. Kodwa bakhona abanye abanjalo abasuka babaleka ezweni betshontshile. Umponda uwinile, Umponda angazi i-democracy enjalo evunyelwa lamasethu.
UMnumzana Christopher Mtswangwa umcebisi omkhulu kamongameli welizwe uyavuma ukuthi ukhetho lwama-primary olwezanu-PF belugcwele ubuqili njalo uzabhala incwadi ephikisa impumela yalo. Impumela yokhetho lolu ayikaphumi yonke kodwa uMthonga ubika udliwe eNorthoni lapho abakhangelele ukuncintisana noMnumzana Themba Mlisa omela iNorthoni njalo ozama kukhetho lalonyaka. Enye ingcithi zombusazwe uMnumzana Cornelius Fute uthe ukufuthelana lokudunzana phakathi kwezanu-PF okube khona ngomnyaka ophelileyo phakathi kwecele lelacost lele-G40 kuphinde kwathutsha kulolu khetho lwama-primary okwenze amanye amalunga aleli bandla ehluleke ukuvota.
Awuyimemba yezanu-PF kumele uvote kuma-primary elections awezanu-PF. Nxa uyimemba e-MDC kumele uvote kuma-primary elections awe-MDC. Kuma-primary elections adluleyo mona njengani izanu-PF yayehluleka kwini lama-primary elections kwakulo msindo ezigabeni ezinenye mona njengani ukuthi ama-candidates election njengoba iparty kwa lomnyaka edluleyo kwakule factionalism ingani ya destroy party and the selection of our candidates wakhathesa ngona njengani abantu babe khangela ukuthi wena ufaction yakabani kumbe wawu support ifaction yakabani.
Kwezinye izigaba abezanu PF babikwa bengasebenzisanga amabhuku abo awamaseni abo njalo bekuvota umuntu olephepha elitshengisa ukuthi wabhalisa kukhetho lwelizwe okuyikwephula isisekelo sebandla leli ilunga livota ngekhadi lokuba lilunga hathi ukubhalisa ukuvota kukhetho elizweni. Impumela yokhetho lolu ibikwa iveze ukuba bekunodlakela ukwethusekana ubuqili lobusela. Umthwanga yena uthi ukhetho lolu ludube ngokubekwa ezandleni zamalunga e-G4 ajonge ukuphazamisa ibandla leZANU-PF ngenxa yokwenzakala ngomnyaka ophelileyo lapho kukhishwa oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni ngenxa yomkakhe obedlalana kakhulu necele le-G4. EmaShonaland laseManicaland kubikwa kulabasakhulayo abathethe amaphepha okhetho bawatshisa ngemva kokuswelakala kwelunga ekade befuna libamele. Ngimele 27 iseHarare, ngiuGibson Bebe.
Lizela Ngqoba ngemva kwesikhathi eside iqembu lenguqu elebulayo sithi lona elichaye eleni Trotting 3 kanya lamhlanje emini. Intatho yezindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lebulayo sithi lithenga uXoxo Mqekethi uDarlington Dodo lenelisa kunqoba eleni Trotting 3 kanya limpumela ize ngemva kwemidlalo yesithupha. Leli qembu lidliwa njalo uMqekethi ubambe isiphundla ngesikhathi usadinga uMqekethi omutsha ubeka ithemba Ndlovu ukuthi abafana bakhe bangene kumdlalo wanamhla belokuzimisela.
Abafana base batshengisela sazilolonga ukuba bazimisele ukudlala kuhle njalo linguquko ebekhona kwendlela akade bekhangele ngayo lo mdlalo yiyo eyenze umehluko ngoba phambilini bebezelwe ukuzithandabuza njalo. Ngiyabonga ngomsebenzi abawenzileyo.
Abafana bebulawayo sithi bahlohlele nguJustin Kaunda, umgcini sibanda kanye noIshmael Lawe njalo sebele imiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo yethu wamunye. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leChapungu linqotshwe ngeleDynamos nge-2-1 njalo abahlohlele iDimbare ngabathi ukuda kwashe kumwala kanye uQuality Kangathi kuthi iqembu leChapungu lihlohlelwe nguPhilip Marufu. Iqembu leYada linqobe leShapani Mine ye-1 kanya njalo lihlohleleyo nguLeroy Murape. Iqembu leHarare City linqobe leTriangle ye-1 kanya kuthi olihlohleleyo nguMoses Mchenje kuthi umdlalo ubuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs leHerentals uphele ezingutshingi lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sayo umculo kaZahara esithi loliwe singakehlukani ngesikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba zeZimbabwe zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile elizweni. Abesifazana bamabandla ehlukeneyo bebehlangene namhlanje ngaphansi kwamanyana obizwa ngokuthi yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bevotelane. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulandela.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.